Umnumzana Phenyo Budale ongumphathintambo obona ubudlelwano bebhotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe landela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The president, Advocate Dumabo, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
UMongameli Gbogo usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
UMongameli Gbogo watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abezimbabwe amaphepha ohlala lokusebenza kule Botswana okuzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abanala maphepha ohlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo njengokuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labezimbabwe alinamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kule Botswana. Umzana Sifas Chuma unkokheli inhlanganiso yezizalwane zezimbabwe kule Botswana eyezimbabwe community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza benganamaphepha. Xa sofika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona labo bagcina bengaholi njalo bengalalapha abangaripota khona. Ungaye emapholiseni usiyakubika ukubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisa obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulo muntu obekuqhathile engakubhadali kakusangeni ndawo.
UMnumzana Chuma uthi sekuqakathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Gbogo phezu kokunikeza abezimbabwe amaphepha ngoba kungaba yindlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona labo abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe-short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo abezimbabwe kule South Africa eZimbabwe Community in South Africa umzala Nqabutho Mabena uthi baphezu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abezimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabena uthi ukunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho-ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa nguMongameli Gbogo. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
UMongameli Gbogo ulandela inyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi wale nhliziyo yobuthakathaka kwabezimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abezimbabwe bengene kwelo Botswana besebenzisa isithupha kodwa uhlelo lolu akusilasiqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zesitudio 7 eHebron kwele Botswana.